masingakhangela ngokwe corona lapha e Texas, i Texas izibe yehlula kusukela kudala khona phana ngo 2020 i corona ichaye. Abazange balandile abantu lokhu okuyikho kumele bakulandile, ukufaka ama-mask, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lakho khonapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lakho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona bana abantu bona bana bangazange bahlatshwe bona bana, yibo okukhanye i-corona isibachaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha, kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebachaya ukwedlula laba abahlatshwe. Manje sekulalentsha le i-omicron yakhona leyo. Kukhanya inumbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo sekungathi kuyagxumagxuma. Abanye bathi amamaski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana abahlatshwe, abanye. Lokho kuphikiswano nje kudonselwano kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
Hayi, lapha njengoba ngitshilo nje ekugcineni kwenkulumo yami le, uphonke uba lokudonisela. Mbona ngathi kuyadoniselwana sibili, amanye ama-school districts njengalapha kithi kulenye kuthiwa yi-Garland, ihle yathi yonana akula mntwana ongena eklasini engenamask. Abanye ngale kwenye i-district, i-school district, bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwe ama-mask, abantwana bahambe esikolo ama-mask. So angiboni kulokulandela izimiso zabempilo abe-health ukuthi khona kuyalandelwa sibi. Kuyapolitikwa nje, kuyadonselwa nokuzimadonse ngapho mina donse ngale. Akufani nalokhu engxenye engiwone eZimbabwe ukuthi idolobho lonke lakoBulawayo lusicelide ningi ngama-mask. Kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi mayengabo sengikhohlwe imask yami angikwazi ukuthi ngenza ukuthini. Yikho ke abantu bona bodwa bayibo abasebengamapholisa abo bona bodwa ukuthi babone ukuthi bayazivikela. Kodwa ke lapha akupho umudonselwana nje ukuthi ama-rights ye kunjani njani, akumelanga sifoselwe, kumelanga ukuthini. Ulokhe kudonselwana kunjalo kuyisi-Republican lesi-Democrat.